Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 Nhlolanja 2024 nguDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokhethwa hayi isimbi kakhulu especially for ibandla le-CCC. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba zinengi.
Abakucelele CCC likaMnumzana Sengezo Chabango bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi.
Uma vele wonke umuntu eseyangena e-ground uyabe khandele ukunqoba. And esikhandele futhi njalo lokuthi kulolu khetho esingenayo, abantu sebebonele ukuthi ibandla elilo, ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwi-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Ukhetho lolu luqhutshwa kulandela ukuxhotshiswa kwamalunga edala lephalamende la kumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebelungiselele ngemfanelo ukhetho lolu. Mnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikaChabango, uthi lizadonsa nzima ibandla leli ukukhetho lolu.
Indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu especially for ibandla le-CCC. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba zinengi. Ama-candidates abebhekele ukuthi agijime, I'm sure ma ungababuza bangafisa ukuthi hayi ngabe baphiwe ithuba kwadlula lokho, kwase kuyaqala ke konke lokho okuxukaxukisana ngendlela abayenza ngakhona. Omunye uvuke sengu-SG, dukuduku sechile futhi umongameli sechile, ubanibani sengu-vice president. Uyayibona yonke nje le nto le iyahlupha kakhulu, ayenza ukuthi abantu uma besiye ekhethweni baye ngempela be-motivated ngesilungu. Kodwa abantu beZimbabwe bayazi ukuthi what is at stake. So ngiyathemba ukuthi lokho bazokusebenzisa kuba motivate ukuthi bahambe ngabandla bayovota ukuthi le abayisaba kakhulu 2/3 majority ngenzeki noma kanjani.
Akusitheleke baba Phugeni ukuthi inhloso yebandla leZANU-PF yini lapha kukhetho lolu. Bafuna ukuguqula isekelo sombuso na ukuthi umongameli ehlale isikhathi eside, kumbe bafuna nje ukuzenzela umathanda?
Hayi, ngokubona kwami ngibona le eyokuguqula isekelo sombuso hayi ikwethuka vele kwabantu. Ngomele ehlale sethukile ngoba izani yakwazi ukwenza ezinye izinto nje ongazicabangeliyo. Kodwa angicabangi ukuthi abangayenza le, kakhulukazi besazi ukuthi abaningi abantu okwenza abavotele iconstitution babethanda leyo nto, ngoba leyana into kababa umgabo ukuthi yena sokunguye nguye. Unkosikazi wakwazi wathi ngitsho noma eku-wheelchair uzolibusa kuphela, ngitsho noma efile manje angicabangi ukuthi abantu bayakuthanda lokho. So la izani uyakwazi lokho, iyakwazi ukuthi even kusenzeka lokhuyana ka-2017 amasotsha ezengena emgwaqweni labantu bonke bengena emgwaqweni babemkhupha, bemkhuphela khonokho ukuthi hhayi umuntu angabamba nje amahlandla akhe abe mabili soku-right. Owayebegijima lana ipower, ipower imnandi, ipower yathandeka. Labanye laba abafisayo ukuthi labo beke beba ngama-MPs, ma-councillors bakwazi ukuthi labo babe le power.
Lo ngumnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF.
Ukhetho singathi thina njengeZANU-PF siluthatha njengokhetho olukhona isikhathi sonke. ukuthi vele sabe silungiselele njalo abantu sabe sibatshelele ukuthi kuyini sikufuna njengebandla leZANU PF singabenzela khona uyukubakhumbuza ngoba silibandla thina elivelele le constitution kanye lama-policies aqondane nempilo zabantu. So ngithi kuba lula kakhulu uma ngoba singena ukhetho.
Ubona zani lizanqoba yini?
Ya, uma vele wonke umuntu esiyangena e-ground uyabe khandele ukunqoba. And esikhandele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonele ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwiZANU PF. Uma sisiyangena vele ekhethweni nasingena siyenzele ukuthi abantu sebefundile babona ukuthi ngempelampela ibandla leZANU PF libandla imelele abantu alinabuqili kumbe ukuhluphana kobukhokheli obukhona ngoba bekwathi abantu bakhokhelwa njani.
Ye, siyabona njalo kulabanye abayisabayo bathi ibandla leZANU lapha lifuna ukuguqula isisekelo sombuso umongameli ahlala isikhathi eside kumbe aphele ehhovisini. Kambe bangabe beqiniseka khonokho ngokwesaba kwabo?
Into ofanele abantu bayizwise ukuthi thina kuthenga emva kokhetho lapha asizanga sivimbe umuntu kwephalamende. Sangena sinjalo silibandla leZANU PF silinani lama-MPs esilawo. Ukuthe ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho kwangasoze kuvume thina lathi kwaba lithuba lokuthi hayi njengoba sothiwa sesivela e-ground endaweni ezithize lathi wothini sibuyele kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqaliseni thina zangasiyala zangasithi khona hayi sesingama-sithi amalitshonayo zi-230 azisafuni ngendlela ukuthi iZANU PF yahlonipha idemokhrasi lokukhe kwa wabantu labona sivuma ukuthi abantu bonke bangene eParliament kodwa ngendlela le yagcina sibuya bona e opposition belisanisa yikho kwenza ukuthi khona kube lendlela ukuthi kube lalolu khetho sesizwenza kusasa.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi owayekubandla leTCCC osezimele.
Well, so kuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni iZANU PF iyadliwa emakhaya iyawina opposition iyawina edolobheni idliwe emakhaya kodwa ke kungathi kulama changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolu khetho so njengama trends esiwabonileyo sikhangela ubana sizabona either i-low turnout or ama-spoiled ballots esiba maningi. Unfortunately ama-leaders e-opposition azange aqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma-by-elections lawa nxa be-CCC bengekho. Ngokubona kwami sengibone ngani iZANU ingadobhadobha ama-seats athile ku-council laku-parliament ngenxa ye low voter turnout bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona beZANU bayevotela ama candidates wabo ibe seyidobha ama seats athile njona kuvuka kusiyavotwa nje kusasa.
Ye, kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elecele elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabangu ozithi unobhala jikelele webandla leli ilikhona phakathi lapho.
Abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC kaCabangu uyabe ezawina njengenhlanhla kodwa i-turnout izaba low ngoba abantu phela abantu bakithi kabasoziphukuphuku bayazi abathungameli babo so mhlawumbe bangaba le-chance badobhe njengana beke badobha 1 or 2 ngenxa yobana begijimela enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu.
Ye, kuya phambili ukhetho lo nje ungathini ngalo?
Ngenxa yokuthi sililizwe elimpofu kasidingi ukubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama-by-elections. Kufanele siba le election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku constitution kodwa ukuthi sibe lama by elections ayenziwa ngabomo pusha iagenda ethile kwa so unfortunate. Yebo singaba lama by election uma omunye seshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi owayedlelana lebandla le-CCC.
Easy. ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo half past 9 ntambama lango half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Ingcitshi emsebenzini wezokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo njengalokho okwakusenziwa endulo ukuze kuqedwe udubo lwendlala oludalwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Enye ingcitshi yezokulima esebenza lenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health ekolitshini le-London School of Hygiene and Tropical Medicine osikhwicamfundo Thafazwa Mabhawudi uthi ukuxwayisisa abakwenzayo okuveza ukuthi udubo lwendlala lulakho ukuqedwa yikulima izilimo ezingadingi izulu elinenyi ezifana lenyawuthi lamabele.
We need to sustainably intensify the use of that land through diversification.
Kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezijiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezijiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile njalo kusipha umuzi ukudla okujiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezijiyeneyo.
Omunye umlimisi osebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo AgriSeeds umnumzana Eugene Dube uthi ukulima izilimo ezijiyeneyo kuyengeza amathuba abalimi okuthola isivuno esingcono.
Sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaki nyawuthi kabafaka amabele. Ngiyashwalensi ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo anti but amabele nenyawuthi ukuvuna bazavuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake izivuku abafake futhi lamazambane. Lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima ole Agritex esabeleni semathebeleleni North umnumzana Dumisani Nyoni uthi ukulima izilimo ezijiyeneyo kuyaphathisa njalo umhlabathi ukuthi uhlale uvundile.
Ufake isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda, yizo ezinye izilimo konke zakwanjuwa izilimo ezimelana ngcono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba lendlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbida ufushe sokudinga ukuthi singafaki amaqandeto engeletini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshele ilanga.
Omunye umlimi olima eseumzingwane emathebeleland South unkosikazi Thokozile Dube uthi lokhu kuqakathekile njalo bona bavele bakhula belima izilimo ezijiyeneyo bethola isivuno esikhulu hatshi osekuzenzakala kulezi nsuku.
Ngikhumbula lami ngesikhathi sikhula vele yizizimo esathi izimo kakhulu zinalezi ndumba amazambane umhlumbu konke umuvu sima ndawonye konke lamabili basikwanisa sibili ukuthi sivuthe konke sivune konke izifuno zakhona sibili phezulu.
Usikhwicamfundo Mabhawudi ukhuthaza abalimi ukuthi babuyele kwindlela zokulima zendulo ezilondoloza umhlabathi njalo ezilakho ukubaphathisa ukumelana lendlala.
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo ikakhulu endaweni ezingani izulu eliningi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu elinengi njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi njalo bengalimi umumbu omnengi.
Ukulima izilimo ezijiyeneyo ensimini inye kubikwa kuphathisa abalemasimu amancane ukuthi bathole isivuno esihle njalo benelise ukuthola ukudla okweneleyo okuvela emasimini bengasoze bathenga okunye ezitolo. Lokhu kuyinto elakho kuphathisa abalamasimu amancane, kodwa abalamaplaza amakhulu bavame ukulima isilimo esisodwa njengoba besebenzisa imitshina njalo bethengisa isivuno lesi bethola inzuzo. Abanye njalo abalimi bathi abathakazeleli indlela zendulo zokulima, abathi yizo ezenza kwaphenduka uhlelo lokugebha amagodi, abathi luphuzisa inhlelo zokulima njalo lulomsebenzi omnengi kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hawu, Studio 7. Hawu, sesijikile njalo. Hey, bakithi, hey, mina bengicela bakithi ngapha kumthwakazi bakithi, hey, ngabe siyamamela kahle amazwi achiye khulunywe ngumdala uNkomo ubaba uNyongola wathi yena umsindo ozwavela eMpumalanga usentshonalanga kodwa thina singawungeni thina bakwamthwakazi. Nanku manje uqala ingxabangxoza bayangxabangxoza khona ngala eMpumalanga kodwa lathi sizifaka phakathi ngapha. Kulothi ngasiyayeka nje bona umsindo lwana udlule eceleni kwethu thina mthwakazi sibambane nini. Sakhe nilizwe likamthwakazi sibe sodwa nje kuphela siqoqaneni. Hayi sikuthi bengigqugquzela udlame ha-a. Ngibona ngoba phela kuyehlula phela ukuthi basiphathe laba bantu. Hayi bahlulekile shema, abahlulekile. Bahlulekile litshongozi kamakepe selikhulumayo. Umdloli
basazi beStudio 7 linjani badala dani lonke mahlaba ezulu. Hayi namhlanje nami ndimbe kumbono ngokuhlunga embuzwayo into eyenzakala kithi sizweni sakithi bakithi emathebelelendi izinduna zamasudu kuphela. Hayi kusela zinduna zomdabu indlela ezivuma ukusetshenziswa izano. Hayi khona hayi le ndaba endlela ebugugurawundi le ndlela ephathwa ngakhona hayi mina ngivela angisuthiseki ngayo. Hayi hayi kulandelungela kambe izinduna abani ezikhontrolwa kambe induna umedi ngazimela abantu bakubo zona zivukela uhulumende kamnangagwa edilize isizwe sabantu besintwini zikhona zona umedi ngayizona ezimela abantu zona ziyakuvumela lokho. Udaba lolu uma kuvuma kumele ngalo yakhulunywa nasephalamende kube ne-case number. Izinduna kazizama ukumela abantu zingabi ngama-pit bull zibe namazinyo alumayo.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli ndimanje why Al Jazeera ingathi thathu hlangothi why ingabuyi izo investigate account kaChamisa ngoba uChamisa ngesikhathi resigna la kuyabonisa mhlophe ukuthi ubesethengwe izana. Al Jazeera ke ayiphuthume iyobheka iaccount kaChamisa lizozwa umhlolo noma lizobona umhlola. UChamisa mina ngalitshela ngathi uzolidampa ekucineni kodwa uselidampile. Olengqondo lo landela umsakazo weStudio 7 uyakwazi ukuthi ngihlala ngisitsho leyo nto leyo. Mina zithi uChamisa yiyekeke leli lizolidampa ekucineni uselitshayile so uselidampile but ubuhlungu bakhona baqambela uChabangu amanga besithi uChabangu nguyodilize iphathi. Uchabangu kadilizanga iphathi, uChamisa nguyothengisileyo uthengwe izano. Kuchiwo laphana kwathiwa khona uChamisa mayeseqala ukuvula elinye iqembu, iqembu lakhe igama lakhona lizoqala ngoZimbabwe. So that means uChamisa usephansi kweZanu PF.
Studio 7, salibonani msakazo omuhle linyani lonke lapho elikhona. Siyabonga ukuba nomsakazo omuhle kanje. Ngiyabonga nami ukuba kule platform kulanga namhlanje. Siyabonga ngamaqiniso lewakhuphayo lapha eZimbabwe. Siyabonga kodwa sinethemba kuba kwenye ilanga kuzolunga.
Salomani basakazi abahle Studio 7 abalandeli nabalaleli bonke beStudio 7 abanjengami. Le yimpi kamoya asiwompi yenyama esibona isenzakala eZimbabwe. Okhuluma ngu-Alec Nyathi. Abantu bananzelele bakwazi futhi babheke futhi ukuthi uma maso kumnyama kakhulu bakwazi ukuthi sizavuka indosakusa sokuzavela ukukhanya njalo bakwazi ukuthi umnyama lokukhanya vela kuhambisana. So into a corner, who can you so seduce? You have a lama kamam, lama zuan, chaka 1 February, lam lunch. The 2 years, I think it's a pair who can have my villain. But I'm going to chamisa, Utuli Kuala, Ubalegile, Loma Kanja, and go to a good Ubunyaman or Gukanya, Nyaka for Quaham Sam, Nyaka for Quafana. It is the Liaulunga, Manji Matuzi. Look on Kuchong, Kamoya, Ayoganyama, Matuzan inch, little Pegadella and Kumangal. The spiritual realm is not going to be created again. God is in it.
Serving in the same studio 7. My job is to the 17 years of Seni as Bala. So, in a was good. Imbono ye two Lavant abandoning about Paula Gangaga is into as no condon Jena, Elizabeth Lagate. Buona service of Lazia Gupi. So we still would be Mangenza, Libanigas and Lavo, eat tuba, would like she was with his Kulumi, Imbono, to Conapo, Lesus Catless, Alice, and use Lesus, and I jumped like a cool sabo.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 23 ngoZibandlela uhulumende wakwele Iran walengisa uMohammad Gabadou owayele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 waba ngowesishiyagalolunye walabo ababulawayo ngemva kokubotshelwa ukutshengisela besola umbuso wele Iran ngomnyaka ka 2022. Abantu abangena kunkulungwane lezinkulungwane bangena emigwaqweni betshengisela okwenyanga ezinengi ngemva kokufela esitokisini samapholisa kukaMahsa Amin owayeleminyaka engamachumi amabili lambili 22 yena owayebotshelwe ukwehluleka ukuvala ikhanda lakhe kuhle ngelembu lejihabu. Abantu ababetshengisela ngokuthula bahlangabezwa ngochuku olumangalisayo. Abantu abangamakhulu amahlanu 500 babulawa ngamasotsha ngesikhathi ukutshengisela lokhu kuqhubeka. Izinkulungwane zabotshwa kanti lamanani angaziwayo lawo alokhe evalelwe ejele. UGobadou ocatshangelwa ukuthi wayebulawa ngomkhuhlane wengqondo wetheswa icala lokubulala ipholisa. Ngemva kokuthethwa kwecala lakhe okwasolwa ngabe-United Nations, abe-Amnesty International labezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu besithi akuqhutshwanga kuhle, wetheswa isigwebo sentambo. Igqwetha lakhe lacela ukuthi isigwebo simiswe inkantolo enkulu e-Supreme Court. Kepha laziswa ngesinqumo sokubulawa kukaGabadou sokusele nje amahola ambalwa ukuthi alengiswe. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department uVedant Patel umsolile uhulumende wase-Iran ngokusebenzisa isigwebo sentambo ukujezisa abantu ngalokho esikholelwa ukuthi kuyikusebenzela amalungelo abo. Waphawula wathi, kulembiko eminengi yokuhlukunyezwa ukuphoqwa ukuthi umuntu avume amacala ngenkani lokwalelwa kwabasolwa ukwelulekwa ngamagqwetha. Konke lokhu sikholwa ukuthi kuveza sobala ukusoleka kwezinqumo ezethulwe zinkantolo zase-Iran. Kusukela umbuso wase-Iran ucindezela ngodlame ukutshengisela elizweni lonke kulandela ukutshona kukaMahsa Amini, eleMelika selifake izijeziso ezedlula ichumi lambili eziqondiswe kuziphathamandla zakwele Iran ezigoqela amalunga e-Islamic Revolutionary Guard kanye lezibona ngokugcinwa komthetho inhloko yenhlanganiso yamajele kanye lemithombo yezindaba ebamba iqhaza ethula imibiko ekhetha lokho efuna kwaziwe umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwemelika olwe State Department uPatel uthe imelika izaqhubeka ngokuthatha amanyathelo okuxhasa abantu bakwele Iran ngendlela ezibambekayo ezibonakalayo lezingabonakaliyo sibambisane labangane bethu kanye lalabo esidlelana labo kulowo mhlubulo ngizatho njalo ukuthi uma sikhuluma ngokujezisa uhulumende wase-Iran phezu kwezenzo zakhe ezimbi ezigoqela ukucindezela abantu kasisoze sithikaze ukuthatha amanyathelo.
Lawo bekungamazwi aveza imibono yeMelika. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast. ELeNigeria lingqikilana kumahola alandelayo lele Angola. Imidlalo le isingena kusigaba se-quarter final kubika uJoseph Njanji.
Le Democratic Republic of Congo lizanqikilana lele Guinea ngehola lechumi yebusuku. Umlandeli womdlalo wenguqu Dexter Ndlovu uthi ukhangelele ukuba imidlalo iqhubeke isiba lempumela eyabe ingakhangelelwanga ngabaningi.
Sizungeze sibonyuthi AFCON le i-unpredictable kanjana. Onto nje ngisibe yahamba eNigeria but I think we are surprised abantu. Angola ngendlela edlale ngayo abantu bebe-counter out but right now isikhona and I think isikhona right now and this is a surprise Nigeria. Ye 2-1 uyelusa wasebazo ku Osimhen yahlosha but izadliwe Nigeria hi bottom line.
UKenston Moyo othakazelela imidlalo le uthi iqembu le Democratic Republic of Congo lizaqhubekela phambili lilokhu lisebenzisa imbekwa ukufinyelela kusigaba esilandelayo somncintiswano njengalokho elikwenze kusigaba esedluleyo.
Sigerasi le Kenya lapha na ziyawe amapeni Gerasi ye defender kakhulu but uma penalty yawina uma penalty Gerasi na uma peni yawi yani hii Nigeria ya Angola hai Nigeria yawi na yapani saka ila trendi sama piyaza ya maatacha wa atacha kula ikutu wa kule Nigeria
intate lizindaweze midlalo upraise lagama la yovumelana lo moyo ukuba ikambule DRC lele kini yaza yehlukaniswa imbekwa
DRC yona ehli kukui na kutu sifile na kutu final kuza wanzima kutu lila le kini ngobi kini emuva ikini hide bavala ushutu kubana kembona ni kembona za fika kuma penalty futhi jale DRC ngakona ukuthi isiyenelise ukuthi qualify ngama pena isingaphindi kuyenze futhi
ayowadlala ibhola elizweni le South Africa o Prince Lungani Suwela uthi la kumdlalo wakuqala phakathi kwe Nigeria le Angola kuza kuba nzima uba kutholakale impumela kungakangezelelwa isikhathi
singaba i draw match sikuma extra time and then Nigeria singa no extra time ngokukhala ama game Nigeria after i half time baba lufuthi ukudlula first half. So I think maybe if zingakuma extra time in Nigeria can win against Angola.
Odlalela iqembu leChicken Inn elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kuzibusiso Sibanda uthi sokungenzeka loba yini kusigaba se-quarter final njengalokho okwenzakale kumidlalo edluleyo yomncintiswano.
Afkonde ngani igame ye-underdogs. Nigeria laba ningabhayiza singachawe ezingini. Ngoba iAngola ungacheck i-attack yangibona abayahlohla zini bayahlohla sibili Nigeria i-defense is strong but abakwazi ukuhlohla. So
eminye imidlalo yesigaba se-quarter final iza kuba khona ngomgqibelo lapho iqembu lemali lizadlala khona lele Ivory Coast ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Cape Verde lingqikilane lele South Africa ngehola lechumi yebusuku. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngake ehlukanisa izihlobo sike sikhangele ebesilazo ibandla lezano PF lithi lizanqoba kokhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa abakucele le-TRC elikamnumzana Sengezo Chabangu bona bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi ngesikhathi ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa lusiza. Silu agqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Oliver Lelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.